I-BDP yilo lodwa iqembu eselibusele eBotswana selokhe ilizwe lathola uzibuseko leBrithani ngomnyaka ka-1966, kodwa kukhanya umbuso walo usungatshabalala kumbe uxege okumangalisayo kulandela ukhetho lokudinga urhulumente omutsha oluqhutshwe ngolwesithathu. Impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-UDC lithethe izihlalo zecouncil ezidlula ongama-60 ekhulwini, noma nje enye impumela engakayithulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Kudale lephalamende i-UDC bikhandelwe ukuthi inqobe kwindawo ezingama-50 ukubalwa kwezinye kusaqhubeka okutsho ilakho ukwengeza ihlalo zayo. Ukuthi ibandla libuse lidinga ihlalo zamalunga edalele parliament ezingama-31. Ibandla le-BDP belisilela endaweni eziningi, kwezinye liphume linge lesithathu ngemva kwelinye eliphikisayo leBotswana Congress Party. Imizamo yokukhuluma lesikhulumi se-BDP phezu kwempumela esikhona ehlule ibandla lelisithi lisalinde ukuthi libone ukuthi kuzahamba njani kusiyaphela ilanga. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bathi noma nje kade sebejayele ibandla elilodwa le-BDP abalavalo noma kungangena eliphikisayo. Umnumzana Ntokozo Thebe utsho umbono wakhe phezu kwempumela ethulwe lamuhla.
Kuzaphenda mbijana speciala bokufika i-opposition ingathatha umbuso, ngoba ivele ithembisile before ukuthi izabopha amafindo lapha lalaphana. Nxa i-ruling party ingadliwa kungani kuzaba nzimanyana, especially kwabokuza ingasatsho ngokuhlala kodwa ezigabeni zokusebenza.
Kodwa uThebe uthi kungaba umnyama ongelampisi, ngoba iningi leyethuka ngesikhathi kungenwayo ngumongameli umnumzana Ian Khama.
Even u-Ian wathi engena abantu bathi kuzaba nzima, kodwa kwagcina ku-right. Akula ilizwe elingela ama-foreigners. Even now America is welcoming ama-foreigners. So asingethukini as long sisesimweni si-right.
Ngaphansi kombuso kamasisi ugijimisana labaphila kweleBotswana bese kwehlile njalo bezama ukwelula isandla othabe ezibabe bangene besebenzisa izithupha. Kodwa wonke la manyathela achothozwa kakhulu ngamabandla aphikisayo. Omunye weZimbabwe umzana mkhululimoyo uthi basabukele ukuthi ukhetho luhamba njani bengazi ukuthi kusasa imumetheni.
Kodwa hayi, ukhetho luhle kakhulu lapha eBotswana, kuyajabulisa indlela abenza ngakhona.
Kusenjalo ocubungula ngezombusazwe esekolitshini le-University of Botswana isikhwica mfundo Zibani Mountaini uthi inkohlakalo ukusalakala kwemsebenzi ngokunye uhamba phambili ongabe kudale ukuthi abantu bengavoteli i-BDP ngobuningi.
We have corruption.
Inkohlakalo iphezulu kakhulu. Lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID, i-corruption isiphezulu okumangalisayo okudale ukuthi isikhwama sikahulumende sale singelamali.
Inhlanganiso eqhuba ukhetho kweleBotswana, e-Independent Electoral Commission, ithi ikhangele ukukhipha impumela ngokupheleleyo kusasa. Ngaphansi kwesisekelo sombuso, ibandla lamalunga edalile ephalamende amaningi yilo elikhetha umongameli welizwe. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kweleBotswana.